So we see card descend over VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 1 kumpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, isicelo esiphanyekwe eSupreme Court ngabe TPC abaxotshiswe edelele ephalamende lele Senate ngozithi ungunobhala jikelele weTPC umnumzana Sengezo Chabangu silahlwe yilomthethwandaba usithi asiphelinikwanga kuhle. Ukhulumende wakele South Africa namhla uqhelise ngeminyaka emibili isikhathi sokusebenza kwengwalo zezizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa phansi kohlelo lweZimbabwean Exemption Permits. Abezimsek bethule isaziso sokuthi impumela yemihlolisiso eka-Grade 7 eyalumnyaka ka-2023 isikhona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Isicelo esiphanyekwe edalela laphezulu ele Supreme Court ngabe bandla le TPC abaxotshiswa ePhalamende le Senate ngozithi ungunobhala jikelele we TPC umnumzana Sengezo Chabangu silahle yilomthethwandaba usithu asiphanyekanga kuhle. Amagqwetha amela abaxotshiswayo laba kubikwa ukuba awalandelanga imithetho edaleleli ekuphanyekeni loludaba. Lokhu kutsho ukuthi udaba lolu luhlela lahlwa lungakahluzwa. Abaxotshiswayo labo bayenelisa ukulungisisa amaphepha abo bebuyele edale, kodwa asenelisanga ukuxhumana namagqwetha abo ukuze sizwe ukuthi bazabuyela na kuleli dale. Okwakhathesi limpumela itsho ukuthi ukhetho lwama-by-elections luza kuqhubekela phambili mhlaka 9 Mpalakazi. Istudio 7 ixoxele isikhulumeli se-TPC umnumzana Promising Mkhananzi ngalolu daba.
Siyakhathazeka kakhulu ngalokho okuphumele kumpumela yedale elikhule le-Supreme Court namuhla, okutshengisa ukuthi amadale ethu asamanga eqinisweni asengamadale athatha icele labanye, ikakhulu elezanu PF ke lo Mnangagwa the cost yabantu beZimbabwe. So kunzima ukuthi umuntu ame aye ekhothi athi yena ikhothi izamsiza ngezikhalazo ayabe lazo. Okuyinto edanisayo kakhulu elizweni, kumele libe lengqubela phambili. Ingqubela phambili yakhona igxile endabeni zomthetho, ukuthi into zakho zingenzakala. Nxa ule problem ohlangane layo uyakwanisa uku-approach ama-courts akusiza. Kusekho njalo ke eZimbabwe. Okwesibili ukuthi siyabona ukuthi idemokhrasi isibiselwe emuva kakhulu. Indawo zonke lezi zade zinabameli abakhitshwayo, azila representation. Njalo sokuvunyelwe abantu babangasobe party yethu ukuthi bakwanise ukurecall abantu laba okungekho emthethweni futhi. Zonke lezi zinto ziguqela ukujengisa ukuthi amadalethu eZimbabwe asamanga kuhle. Kodwa okungasenani, thina njengebandla le-TPC sizalubamba sizingqubela phambili enkulu kakhulu, silwise ngamandla ukuthi ilizwe lethu libuyele emthethweni. Abantu laba abarecall abantu ongekho emthethweni bamiswe, siye phambili, ilizwe ke lihlaliseke. Lihlalisekilizwe kwenziwe into A1 kuhanjwe phambili. Ngikhuluma sokhathesi senza ama-records kule cholera, kulama-problems amaningi abhekane lelizwe, kodwa sithatha imali siyakwenzisa amanye ama-elections ade ngafuzanga enziwe, okuyinto edanisa kakhulu.
Lo ube ngumnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-TPC. Siphinde saxoxa njalo lesikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu, umnumzana Khalipani Phukeni, ngalolu daba.
Ye udaba luchithiwe Supreme Court. Isizathu why luchithiwe Supreme Court ukuthi abameli balaba babizwa eParliament kukhona okunye kwama rules awomthetho abangawulandelanga. Manje umthetho usebenza kanje, fine, umuntu ongaziyo ngokomthetho uyakhuluma ngaleyo ndlela okhulume ngakhona ngoba ngongaziyo. but abaziyo umsebenzi wethu ukuthi sifundise abantu bakithi. The reason why kulabameli ukuthi abameli baqeqetshwa bafundiswe ngokuthi into ma uyiletha enkantolo uyiletha ekuluphuhlelo. Awukwazi wena ukuthi uhambise enkantolo incwadi oyibhalela mina nje noma oyibhalela anyone umuntu. Hayi, enkantolo kulendlela indlela izinto ezihamba ngakhona. So abahambisanga udaba lwabo ngendlela ebhaliweyo phansi okuthiwa ngama rules of the court, uniform rules, ukuthi izinto zihanjiswa njani enkantolo. So ngenxa yalokho, ma ungakulandelanga khonokho, umthetho uthi wona udaba lwakho lufana lokuthi alukho phambi kwenkantolo. So ngenxa yalokho ke enkantolo zisithi asiladaba phela thina lana, because abazange bayenza njani, balandela ama set down uniform rules of the court.
Siphinde sakhuluma lo Promise Mkhwananzi owe-TCC obesithi hatshi udaba lolu luphazamisa ukuzikhethela kukaZulu, luphazamisa intando kaZulu, lokhu likubona njani?
Umkhwananzi phela uzokhuluma ngendlela akhuluma ngakhona, anti uqhashiwe usemsebenzini, kodwa akutsho ukuthi lokhu akukhulumayo yikho ngempela. Ungabona ngendlela ama-recalls inkantolo ezibambe ngakhona. Kusukela ukubizwa kababa uBiti ngubaba uTswangirayi, lokubizwa kamama uKhuphe ngubaba uChamisa, then lokubizwa nje kwabo bonke abantu lokuberikholwa kuze kube namhla. Abantu bayenza imistake becala ukuthi udaba lokuqala ngubaba uChabanga. Hayi, udaba lokubiza abantu eParliament waqala ngubaba uTswangirayi. Warikhola kwakuthiwa ngabe PDP, wabarikhola kobulawayo saqala ngokuqala ngempela ngemva kwesikhathi eside ukuthola ama-MPs ezanu angu-5. Ngoba wabiza abantu abangu-5 wasuka lapho wayeka wathi no asisa contest lokho futhi abantu ababe kusupporta kakhulu ngoba uChamisa lesquad sakhe ukuthi hayi kungaphuchiwe nje kanjalo. Ngithi ngichaze lento le ngoba abantu bayathanda ukuthi uZulu 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 kodwa kudala bemabuser lo Zulu.
Lo ube ngumnumzana Khaliphani Phukeni isikhulumele sikamnumzana Sengezo Chabangu. Uhulumende wakwele South Africa namuhla uqhelise ngeminyaka emibili isikhathi sokusebenza kwengwalo zezizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa phansi kohlelo lweZimbabwean Exemption Permit. Lokhu kutsho ukuthi ama-permits la asezaphelelwa isikhathi ngomnyaka ka-2025 mhla ka-29 ngoLwezi. Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya kwele South Africa, umnumzana Aaron Motsoaledi, wazise ukuthi engaphela ama-permits la awasoze avuselelwe. Ngokunjalo ukhuthaze izizalwane zeZimbabwe ukuthi zikweze amaphepha kugatsha lwakhe ukuze zingene kweminye imikhakha yama-permits. Ama-permits ezizalwane zakwele Lesotho lawo aqhelisiwe. Ama-permits eZimbabwe la ayemele aphele ekupheleni kwalinyanga, uhulumende weSouth Africa esithi izizalwane zeZimbabwe eziwaphetheyo kumele zibuyele elizweni lazo. Kodwa kwasuka kwangenela umthethwandaba wanquma ukuthi amaphepha lawa kuzamele aphelele isikhathi ngomnyaka ozayo. Ukuqhelisa kwawo ngeminyaka emibili ngoMotsoaledi namuhla kujabulise izizalwane zeZimbabwe ezinenye. Untungamile Nkomo eStudio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Lokho thina sikubona kuyinto enhle kakhulu, siyabonga kakhulu kuhulumeni waseSouth Africa, siyambonga layo ubaba uMotsoaledi ukuthi uyicabangisisile lento ukuthi kuphiwe ithuba elibanzana ukuthi abantu bamigrate to ama-mainstream permit. Abantu sicela bekunanzelele ukuthi kuphindaphindiwe ukuthi leli kahle kahle lithuba lokuthi abantu bamuve kufika kuma-mainstream permit, ngoba ke kuyabasiza kakhulu uma benga-applyela for ama-waiver, njengoba ethile ukuthi uyawanikeza ama-waiver etsho ukuthi sebenike 78,000 people abantu abafuna ama-waiver. Umuntu uma eseku-mainstream permit kusenzela umsebenzi nathi ube lula kulokuthi every other 1 year or 2 years or 3 years sesimele sibuyele siyenegotiata futhi ukuthi abantu bakithi kuzothiwani ngabo. Pho-ke siyabakhuthaza kakhulu ukuthi abantu kabawa applyela ama waiver bamuve baye kuma mainstream permit njengoba ama mainstream permit engekho dependent on political feelings or circumstances. So lokho kungasiza kakhulu umphakathi, siya kwamukela kakhulu.
Abanye sesike sakhuluma labo Mkhwananzi bakhala ngokuthi akulula ukungena kwamanye ama permit la okuthiwa bazame ukungena kiwo. Uhulumende waseNingizimu Afrika njengoba esithi amaphepha la sizaphela ngo-2025 kungaba kulokuyekethisa yini asekwenzile ukuze kube lula ebantwini ukuthi bangene kweminye imikhakha yamaphemisi le?
Ngesikhathi kukhansilwa i-ZTP process kwavele kwakhanya abantu abaningi ukuthi abasoze bakwalify. Vele kwakwenze kwaphiwa i-special permit regime ikuthi abantu babengakwalify. Pho-ke ezingxoxweni ezaba khona kwaqala ukuthi kuvunyelwane ukuthi abantu bengawevelwa ama-requirements, ikakhulu i-labor certificate, ngoba vele umuntu usuke ngumuntu oseqhashiwe ngenxa yokuthi vele ama-special permit ayephiwa on condition ukuthi umuntu osebenzayo. Pho-ke lokho yikho ukwekethisa ukukhona. Naye uminista uyakugcizelela kakhulu ukuthi yiyo indlela asisa ukuncedisa ngayo izizalwane zakithi, and nathi siyazikhuthaza izizalwane zakithi ukuthi kankwenze lokho ziwa-aplayele ama-waiver. Ama-waiver ayikho ukwekethisa lokhu esikukhalelayo. So abantu abaye kuma-waiver ukuze baye ku-mainstream permit. Uhlupho esilalo ukuthi abangathi abahambi ukuya-apply, abantu bebezitshela ngekhoti. Ikhoti nakhona la ya-extenda to June 2024, uminista se-extende to December 2023. Kodwa kuyakhanya ukuthi phela izinsuku ezihamba zifike, futhi eziyabe lokhu kuyukuthi-ke as long as kungakabi nesinye enye dispensation, kuyabe kusamele sibuyele futhi etafuleni siyexoxa. Kanti-ke xa kuyukuthi umuntu usezihambele wasuka ku-special permit waya ku-mainstream permit, kuba lula-ke ukuthi yena nguye ose-in-charge nge-destiny yakhe makusiya ngendaba zamaphepha, ngoba nguye osezozi-aplayela azazele yena ukuthi u-under i-immigration act. Kungaze kutshintshe uhulumende, kungaze kutshintshe i-minister, akungeke kum-affecte yena.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi yisikhulumeli senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa. Kusenjalo kulesizalwane seZimbabwe esile permit yohlobo lweZimbabwean exemption permit, umnumzana Eric Svanda othi uke wabotshwa wavalelwa ejele okwenyanga yonke lanxa nje amaphepha akhe ebehlelekile. Le kubikwa kuyinto enzakalayo kwabo kuza abanengi eSouth Africa. USibanda uthi uhlukumezekile kakhulu ngalokhu, njalo uthi uyakwamukela ukuqheliswa kwesikhathi samaphemithi la.
Ngangiphethe i-passport, i-expired passport eyiyo elephemithi phakathi. Ngangingaphathanga ama-passport ama oyi-2, njengoba ewu-2 kukhona entsha, kukhona endala eyiyo enephemithi phakathi. Kodwa-ke ukuboshwa kwami ngangiphethe le endala ngoba ngangisiya somewhere ngomsebenzi, ngangiphethe endala ngoba iyiyo enephemithi phakathi. So kwangihlukumeza kakhulu lokho, ukuhlala kwami ejele kube amaphepha e-right kwangihlukumeza kakhulu.
Kuyini okucabangayo pho, uzambophisa yini uhulumende?
Ekubophiseni uhulumende weSouth Africa, angikho sure ukuthi ngilawo amandla angakho ukuthi ngingamelana lo hulumende, ngoba lenhlelo zakhona angizazi kahle inhlelo zakhona ezokuthi kumele uqale ngaphi ukuze ubophise uhulumende ngephutha lakhe. Angizazi kahle inhlelo zakhona, so angikho sure ukuthi ngilawo lawo mandla ukuthi ngingamelana lesizwe esingange-South Africa ngithi ngiyasibophisa. Kodwa-ke if ngingaba lawo mandla, kumbe ngingaba le ndlela i-direction e-right, ngibe ngingafisa ukuthi kwenzeke kanjalo, ngoba kufanele ukuthi kube nomuntu omele akhokhe kumbe omele ajeze ngezenzo zakhe kumbe ngokungayenzi kwakhe umsebenzi ngendlela.
Uzwa njani ngokuqheliswa kwesikhathi samaZimbabwe exemption permit namuhla okuyipermit oyiphetheyo?
Njengomuntu ophethe i-ZTP, njengoba sizwe namhlanje ukuthi ayengezelelwe isikhathi, ngizwa ngijabule kakhulu ngesinqumo sikaminista. Kodwa mina into engikhathaza kakhulu yile yokuthi njengoba bengisejele for isikhathi yiso lesikhathi kwakumele ukuthi ngabe ngathola ichance nga-apply i-waiver njengabanye, kodwa kwangibambezela kakhulu lokho. Okungizwisa ubuhlungu kakhulu yilokho ukuthi manje lesikhathi ngisejele ngasipenda imali eziningi kakhulu kumaloya, so ukuphuma kwami bengasenamali ukuthi ngi-apply leyo waiver njengabanye. Okungiwa ukuthi iyo lento engikhathaza kakhulu ukuthi angisakwazi uku-apply i-waiver njengabanye. Angisazwisisanga-ke lapho ukuthi abangaka-apply ama-waiver bona kwenzakalani ngabo kule stage esitsha esibekiwe.
Umnumzana Eric Sivanda yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Imizamo yeStudio 7 yokuxhumana labogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa yehlule ngoba bebengadobhi incingo zabo. IZimbabwe namuhla imanyene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqathekisa umsebenzi wokuvimba ukuthelelanwa kwegcikwane lengculaza le-HIV ole World AIDS Day. Lolu suku olunanzwa minyaka yonke mhlaka 1 Mpalakazi lonyaka lunanzwa phansi kwendikimba ethi Let Communities Lead, okuyindikimba egcizelela ukuqakatheka kukaZulu ekulwisaneni legcikwane le-HIV lomkhuhlane we-AIDS. Ukuhlaziya loludaba sixoxa lomqondisi wenhlanganiso ekhankasela lokusabalalisa ulwazi olumayelana lokuvikela ukuthelelwa i-HIV kanye lokuphathisa asebephila layo eye umguza AIDS Foundation, umnumzana Jabulani Chabalala.
Futhi kuyoqakathekile ngoba umhlaba wonke jikelele uyakhumbula ke ngokunzima esawukhangelayo ngensuku lwe-HIV and AIDS. Lukhulukhulu abantu kakhulu kungela mithi ekuqondana lokudila legciwane kwalo. So usuku lolu ke luqakathekile kakhulu kubantu esingabacommunicators mina ama-caregivers ayibo abancedisa ama-support groups ukuthi bancedisane ngokuthola ukuthi bakhuthaza lokuthi badinga imithi basinyaza nesibhedlela umkhuhlane wakaziwa wasiqhela emzimbeni womuntu wamgulisa wambulala. Sibe sihlanganela labanye abaphila nge-HIV kuse-collective ukuthi wonke umuntu oke wagulelwa wagula kumbeni walahlekelwa ngumuntu nge-HIV kube becabanga ukuthi bakithi ngasizakala salahlekelwa, kodwa ke nanku le mithi yatholakala.
Sikhangela lapho esivele khona lo mkhuhlane lo, ubona ngani sesikusibanga esingcono na?
Ye, kathi sesikusibanga esingcono kakhulu ngenxa yokuncedisana ngathi mina upon the side of the government and the partners and the World Health Organization and all other UN agencies and local partners abadila lama interventions nelesakes council have done really quite an improvement. IZimbabwe iye kakhulu nabenza kakhulu iZimbabwe National Network of People with HIV, nelesakes council and the Ministry of Health. They've been quite helpful in terms of resources, information, even funding.
Ngokubona kwakho ulwazi abantu sebelalo na ngomkhuhlane lo?
Ulwazi balalo, kodwa ke into elokuhlupha okweminyaka eminingi stigma le-discrimination, ukubadlulana, ukukhangelana phansi ukuthi hayi nxa lokwagula sunganwana ongani ube yisithutha kumbeni uke waba ngumuntu ogijimayo kumbe ube ngumuntu obengaziphathi ngendlela. Ikathi-ke umkhuhlane yenza ukuthi ulande ungikhaya ungumama wendile ungoba ulomkakho, kodwa umkhuhlane wenzelisa ukuthi ungangena.
Amazwi akho okugcina, inkuthazo ongabalayo elizweni leZimbabwe ngalesi sikhathi sithakazelela leli langa?
Ye, ilanga ibala engingalifaka kakhulu ngelokuthi khona abantu kababe nokubambani kakhulu nokuthi bengabandluli labo abagulayo abanatha amaphilisi, bengabandlululani abantu, singabi ngokuhlola abantu ngamehlo sithi hayi wena uyinje wena uyitofu, wena uyakhudumala, wena ulesobantshi. Sesinikana amabizo amaninginingi, sasiyekeleleni khonokho sizikhangele sonke singabantu fanana. Kuyakhethelekile ukuthi umuntu ukuziphisa impilo esokuthi yena umekahle unganani, umekanzima okunganani. Sikhangele ukuthi wonke umuntu nje simfake ngendlela efana naye.
Lo ube ngumnumzana Jabulani Chabalala ongumqondisi wenhlanganiso ye-Umguza AIDS Foundation exoxa le-Studio 7 ese-Umguza. Abe zimseki wetu leisa ziso soguti impumela yemihloliso eka grade 7 ealumnyaka ka 2023 isikhona. Abazali balakho kubona limpumela ngokuya ekhasini labe zimseki kusukusela namhlanje kusiyafika umvulo okulapho ke abenelisa ukuyathatha limpumela isingamaphepha ezikolweni. Abe zimseki babika njalo ukuthi abantwana abaphumelele baphumelele okwezinga laphezulu kulimhloliso bayafika isilinganiso sokuphezulu kwamathumi amane lengxenye ekhulwini i45.57%. Lesi silinganiso sengeze ngokwedlula okuhlanu ekhulwini i5.48% nxa siqathaniswa lesanyakenye esokungamathumi amane kuphela ekhulwini i40%. Kulabantwana abazinkulungwane eziphose zifike amakhulu amane 372,603 abalobe imihloliso ka grade 7 lonyaka. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umphathi ntambo obona ngokudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba usecretary of state Anthony Blinken uthi isivumelwano sokumisa ukulwisana okwesikhatshana phakathi kwele Israel leqembu labebutho labesipalestina ele Hamas sibe lezithelo ezinhle okwamagama, ngakho ke ilizwe lakhe lilethemba lokuba sizaqhubeka. UBlinken usekwethekeleleni emhlubulweni owe-Middle East namhlanje uhlanganele inkokheli yele Israel eJerusalem kanye lomongameli Mohammed Abbas wele-Palestine e-West Bank. Inkokheli yamazwe omhlaba lokhu ithumela amazwe enduduzo emulini yaseMelika ngemva kokubhubha kowake waba ngumphathintambo wobudlelwane walelo lizwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Henry Kissinger izolo eseleminyaka elikhulu 100 yokuzalwa. Kube le mibiko ephikisanayo iphume ezinkundleni zokuxhumana ezibulenjini, abanye bemsola kodwa abanye njalo bemncoma ngomsebenzi wakhe. UKissinger wasebenza kulesi sikhundla phansi kwembuso yabakhokheli ababili umongameli Nixon kanye nomongameli Ford. Ele Japan lithi selicele ele Melika ukuthi like lime ukuphaphisa izindizamthina zayo zohlelo olwe-V-22 Osprey endaweni eziphansi kwalelo lizwe ngemva kwengozi yokuwa kwenye yalezindizamthina izolo elwandle ngentshonalanga yele Japan ebulele umuntu oyedwa. Umsebenzi wokuhlenga abanye abaqembu elikade likulindizamthina abayisikhombisa abeJapan bathi lokhu iqhubekela phambili. Ikomiti yedale lephalamende lawele Melika ele-Congress yokusebenzelana kwamabandla wonke izombusazwe yethule umbiko wokusola ukuhlukunyezwa kwabantu abakade betshengisela besola umbuso weChina emhlanganweni omkhulu wamazwe awe-APEC owenzelwa esigabeni ese-San Francisco khonapha eMelika. Abakade betshengisela laba babakhala ngokuthi bahlukunyezwe abanye batshayo ngabamaqembu asekela umbuso weChina. Ukuthi amakhulu lamakhulu abantu abuthene enzikini yedolobho le-New York eManhattan izolo kusihlwa lapho kulumathiswa amalayithi awe-Rockefeller Center Christmas Tree okuveza ukusungulwa kokuthakazelelwa kwekhefu lekhisimusi elizweni jikelele.
Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi wengoma zokholo i-gospel u-Isaac Shoko Matutu odabuka e-Insiza, yena osethule idlala delitsha elilesihloko esithi amathalenta. Nangu exoxa lo Ntungameli Nkomo owe-Studio 7.
Talita,
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Lapho enyabe ngikhona nyawo indawo ama CDs ngale ngitshengisa ama CDs lama flash then kwaba bekhatshana bangakwanisa ukubuya ku WhatsApp ngiyabasendela nge WhatsApp inamba ezithi zona 0774-141-158 +263-774-141-158 +263-774-141-158 yizo inamba engitholakala kuzona ku WhatsApp kwabafuna imizi ngiyangitshinta khonapho ngithole yonke imizi ngelikhona lapho sifona sidla ku-YouTube.
Ubachiyela waphamazi abalandeli
basinikeli ngiyabonga kakhulu ngoba futhi ukuncedisa ngendlela abafisa ngayo hhayi ikhululeka nini ngoba iqembu ngeleni iqembu lika-Isaac Shoko Matutu yena ohamba le-Bright Futures page
bangifisela okubi empilweni yami inkosi yami ngoba bayazi akulala bengaya khona
nkosi yami ngicela ungihawukele angilabani mina wangisizayo abazali bami njena sebantwana nkosi yami ngicela ungihawukele nkosi yami ngicela ungihawukele angilabani mina wangisizayo abazali
bawafuqela kimi baba ngawe baba imoya emibi amathuzi amabi iminyama bayifuqela kimi baba nkosi yami
nkosi yami ngicela ungihawukele
lapana untungameli Nkomo osiphakulele uhlelo Woza Friday sihlangane njalo kulinye njalo uhlelo ngeviki ezayo ku-Live Talk. Namhlanje sikhangela udaba lwabebandla eliphikisayo le-CCC elilahlelwe isicelo ebesiphanyekwe edalela le-Supreme Court ngoba lisithi asiphanyekwanga kuhle kanye lokwengezelelwa kokusebenza kwengwalo zeMazimbabwe Exemption Permits kwele-South Africa. Singakehlukani izihlobo wothi sikhangele ebezikhokhela olivalelisayo ngothabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.